So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngila ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpalazi 2022 uKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje,
wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, wezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Kunanzwa ikhefu lekhisimusi eZimbabwe lawamanye amazwe.
Siyenkareja izukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye, isikhathi semuli, isikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abahluphekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula nokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngolokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka 2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, wezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe eyinkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munye ozezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod konapho.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzela ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7, lani lonke abasakazi beStudio 7, ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula. Into enkulu yikuthula, into enkulu yikusizana, into enkulu yikuphathisana, into enkulu yikuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle. Libe lomnyaka omtsha omhle ngoba lonyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe sibe lokuhlalisana lokuphila okuhle lokuphumelela okuhle libe lekhisimusi enhle.
Fundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwelemelika, sixoxe laye eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza ngisebandleni leZion, silindele usuku lokuzalwa kwendodana yomuntu uJesu Kristu. Siyakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngise-South Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa, wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esasigcina sinile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25. Ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu. Kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu ababesemunyameni becela zinkini. Ezalwa endlini yamaJuda. AmaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa, njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngekhathi ezalwa kwakunawo wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi. Kwakunawo uHerod owayengumbulali. Kodwa-ke uma nginandlelela ngokweBhayibheli, uJesu uyabe wazalwa kulezi nyanga zamaFebruwari kusiya kuMashi. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli, kodwa ngokwekhalenda amaRoma basebempeka basebekhatha lolu sungu balubeka noma lusungu lona lolu lwangu-25 December. Ngokwekhalenda bakwenza njani ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December, kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo, akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje nginandlelela ukuthi abantu bonke abakholwayo, amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo, bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani? Ngokamoya. Yena wazalwa ngokamoya, abanye bona bagake khulu kubakhona. Kodwa uJesu wazalwa, ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa i-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu lekhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF.
Ngithanda ukubana ngithathelele ithuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lo jikelele ikhefu elihle. Siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu, njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omutsha, umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu, ukuzithoba okugcweleyo, njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili, ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle. Sithi noma sitshiya leli lizwe, silithiye lisezandleni ezinhle, sitshiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo. Asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu ibizo ngugift Ostalo Siziba, ngisikhulumeli seCitizens Coalition for Change. Thina sithakazela ikhisimusi okomnyaka ka-2022 esikhathini ebesinzima kakhulu. Liyakwazi ukubana-ke abanye bebesemajele kulobu nzima, kodwa sithathe ithuba leli ukubana-ke siphefumule njalo sikhonike lezi muli. Okuyinto esiye-encourage-a izukulwane zeZimbabwe yonke ukubana-ke sihlangane ndawonye. Yisikhathi semuli, yisikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando ukubona besenyathime sisipha ke ama Christmas hamba sivakatshela imuli kaJob sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinika abantu bakithi ama Christmas hamba savela kumongameli uAdvocate Nelson Chamisa ngenxa kubana siyimuli inye njengabantu bezimbabwe sithakazelele ikhisimusi sisonke sikhangelele kubana 2023 uzasinika ithuba lokubana ezimbabwe kube lenguquko inguquko yenza ukubana sonke siphile ngendlela ke engcono whether ubadlalipi njengamazimbabwe fanele siphile impilo engcono nxaso kule nguquko ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wonke wezimbabwe ngiyabonga
umnumzana Hostalo Siziba umsekeli wesikhulumelo sebandla le-CCC sithole njalo umlayezelo lo ovela empowens
sanibonani ninjani studio 7 hayi igama lingujabulani khumalo khaya ngiphuma engwize eplan presiding laseduze nebnabek ngilifisela okuhle studio 7 niphile nibe right la enikhona zinandi nje usakaza kwenu asinilalele ngiyabonga
siyabonga kakhulu lathi silifisela ikhefu elihle siyahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Volodymyr Zelensky uthi ele Russia libulala abantu mahlayana kwele Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana ye-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters umnumzana uHuri Kenyatta ukhangele ukuba uzakwethekelela esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia uyahlolisisa ukukhulumisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamalecatsha inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulumisana umlodwa esalotshwa ngamalecatsha lorhulumente sokuyisikhathi sezamasiko
Senganamasiko senzi umandla lobaba mkhulu babelobola
usenzi lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Busongwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angibingelele bawudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sigadula sisonke kusukela umnyaka uqala sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni umkhosi wekhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugxile kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu kangangokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungeyona wonke njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni abantu bomndeni uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabake beyohlangana babe ndawonye nje bengumndeni kudliwe ndawonye ujatshulwe abantu bendawonye yikho kokwenza lolu suku luqhakatheke kakhulu ngoba ngisho lalaba abenkolo yamaKristu baye belisebenzise ukuthi kube lezinkonzo ngempela ezimkhosi emkulu emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokubalethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwe izono zabo ngakho ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonishwa umhlaba wonke
siyakuzwa kakhulu ngwenya kodwa ke ekadeni kwakusenziwani
yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo kwethule le nkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigxile ezigamekweni ezenzeke unyanga wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani basigcine futhi yikho ke uKhisimo ngempela sokulusuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakathenge ngendlela isimangaliso ngoba laba kade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona kwabakutholayo umnyaka wonke kuthi xa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemideni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga uthi ke masekuhlangene kube kuhle kube njeya yikho ke babudube okuhlungu linabalaleli ukuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sesibona abantu sebenatha uphuzo oludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela yokuthi kube lezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo.
Qiba khonapho baba Ngwenya.
Siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekaKhisimusi lube lusuku olumnandi. Ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusizinkomo. Ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni. Lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu. Lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane zisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi. Seziqala zikhuphuka zingena ngemizi. Kwakuthi noma kuphekiwe. Ngalelo langa awudingi ukuthi ungakulowo muzi. Nxa ufikile nje wathola bephakile odlaya zidlele nje. Inyama, umngqutshu, izinkwa, ezilejemu kube mnandi kube njeya. Ngakho ke bafowethu. Engani singaziphatha kahle sikhumbula ukuthi nxa uphela nje inxa iKhisimusi siphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza umnyaka omutsha masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle kuqathekile ukuthi loba siligubha lolusuku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele siyabonga.
Namhla kuhlelo lwabosiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi.
Ngiqale ngokuthi iKhisimusi enhle kini lonke basakazi beStudio 7 lani balaleli bomsakazo lo osilethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukuqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi sikuthola kona lo msakazo. Libe leKhisimusi elihle singakayike uya emadilini lawo esiwalungisele kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithini. Namhlanje siyakhangela kuLuka chapter 2 ivesi ngelika 14 kumbe siqale ku 18 lapho kufundeka khona kanje. Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ilizwi engifisa ubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula. Yiko ke siyabona labazali abaningi bayethe abantu ababo amagama athiyeneyo ahambelana lokuthula. Kulabo thulani, kulabo thulisani, kulabo nokuthula. Ngenxa ukuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke. Lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni. Kungani kufuneka ukuthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa? Kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje ukuthula yinto engatholakali lula, engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi. Imindeni ayilawuthula emsebenzini, akulakuthula elizweni, angikhulumi umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela ungakhangela kumabona kude ubale lezi ndawo emaphephandabeni ubale lasemfonini yakho ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo lendaba eziningi kazilani lokuthula ngamunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula abantu baswela izinto eziningi inhliziyo zibalise zingaqedi abanye bagcine bezibophela abanye bagcine bephambana amakhanda abanye bagcine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba umhlaba uthole ukuthula abantu bathathe impilo zabo lemoya lemphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana kube lokuthula emhlabeni nxa ungelathandwa awula ukuthula nxa ungela kubekezela awula ukuthula nxa uswela awula ukuthula sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe angaqalisa ngami inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka-2022 kayibe iKhisimusi engafaneni lamanye amaKhisimusi kayisilethele ukuthula esisebenza labo kabathole ukuthula esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula ngaphezu kwakho konke lokhu lelizwe kalithole ukuthula ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngale iKhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye size siyefika ekupheleni kwezinsuku zethu asikhuleke uNkulunkulu okuthula asibusise asinike ukuthula ukudlula ukuqonda konke hlale nathi kusigqiba lomnyaka kungene lathi umnyaka 2023 Jesu abe lathungusele manje zobonakade amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church eEastgate. Sibonge kakhulu kumphathi ohlelo. Sihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona esithokozelela esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle esibalulekileyo kithi abakholwayo ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina loNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi agqoke ubuntu bethu kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe, izizwe siphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo, sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo, singakhohlwa ukuthi sathandwa, lati sithande, sinikeza abanye uthando, kungaba izipho, kungaba yikubakhulekela, kungaba yikukhuthaza, kungaba yikubavakatshela, sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu watshiya izulu, watshiya ubukhosi bonke ukuza lande thina emhlabeni ukuze ngaye thina sisindiswe. UNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu, amen.
Wezemidlalo, abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. Ubika uJoseph Njanji.
Indlela yeqembu leBulawayo Chiefs uLucky Ndlela uthi umnyaka ka-2022 awumenzelanga kahle, njalo ngomnyaka ozayo uzaqhubekela phambili ngezifundo ukuze alungise ikusasa yakhe.
Ebhoreni iqiniso, hayi, lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eBoreni. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalalise amaphupho ethu. Like siyakwazi ukuthi ama international games lawo yiwo asibonakalisa ngaphandle kwamazwe. Phezu kwalokhu lomnotho wesizwe welizwe siyawubona ukuthi unjani. So kona lokhu uthethe kuhle kwasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi ngabe liqhakazekile. 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise i-masters yami e-NUST. Okunye engikukhangeleleyo nje ngama-opportunities abetha whether eboreni loba ku-business sector.
Undlela wenza izifundo ze-sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elithumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics yaqhutshelwa kule Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bawazawuphakamisa.
Sifunde okuningi ngayo nalo 2022 okutho ukuthi sesilama-plans lezifundo esizazenza ngo-2023. Ngoba sikhangelele ukuthi u-2022 kade nganunzima ngoba asibange sikhule nge-sport siphume ukuhlala nje si-even. So 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikolweni lapha ngoba ngo-June sile plan ye-interschools. Interschools competition.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers Wilmot Gwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. Sikholisile because abafana abaningi bapromotiwe baphumile etemini kileli nyathi since njobo. So 2022 sinzeleze kuhle kuphume kuhle sekuthetha izinto sicontinue ke sikhuthisa abantwana sithole i-sponsorship sibe le division 2 2003 to get i-sponsorship vele i-teammate iqhubekele phambili bese yaphambili.
Sokuyisikhathi sezemiculo.
Salbonani, 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 loke, hey, uJazz Maravini, hey, ngithanda ukufisela abantu, isikhathi esihle kakhulu, kakhulu, kakhulu lezimuli, labangane, uKhisimusi kube umnyaka omutsha, bafisela okuhle, okuhle kodwa, okuhle kodwa. Se album entsha etixola abantu bethu behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku YouTube ikhona ku Facebook ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku internet. Ngakho ke ngithi abantu hayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Kwa futhi ngihlela 30 December sokusela amalanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Sochamoyo we Black Mfolosi kuzaba kuhle kakhulu abantu ababuye ngobuningi ngikhuluma nje uSochamoyo usendleleni uvela ubeletho eCanada le America le Europe usendleleni nje uyafika mhla ka 26 so uyabe fresh akho ke abantu ababuye ke bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi ngifisela okuhle konke Jesu Marabini wants.
Siyabonga kakhulu Jesu ungadilwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Kunazwa ikhefu lekhisimuzi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Olivalelisayo umthembo ozithembayo uGibbs Dube lilayo.